uMalema ngujaha osakhulayo osipha umfutho lamadlabuzane. Ukukhuluma kwakhe kutshengisa ukuthi bonke abantu beAfrika sebekubonile emhlophe ukuthi eZimbabwe abantu abahlalanga kahle bayahlukulezwa lamalungelo abo ayaphulwa mahlayana. Engatsho sibili ukuthi abantu abaningi bakhuluma kakhulu kuma WhatsApp lebulenjini liqiniso. Kodwa ke khonoko phela yikho okuqumba-qumba abantu kuba phamadlabuzane ukuthi balunge engqondweni. Amazwi amaningi ebulembini noma kuWhatsApp noma kuinternet apha abantu umfutho lamadlabuzane. Kulezi insuku vele impi eningi siliwa esithi cyber warfare. Njengoba khathesi liyabona kule mkhuhlane eminingi, abantu bangake bahlangana mahlayana ngoba bangathelelana ukufa lokho kukhona okwe-coronavirus. Yikho i-substitute yokuhlanganisa abantu yi-technology. Malema uyasicebisa sibili ukuthi singapheleli kuma-WhatsApp. Ikungena esitratini kuyangenwa baba, kodwa phela uyabona izilwane zihle zime lezibhamu. Thina asikafiki isikhathi lesiyana sokuthwala intonga ngemizaca. Sisancenga abantu ukuthi babone iqiniso ukuthi uhulumende lo seguqukile esenguhulumende wamasoja.
Ukuhlokoma kwabantu abafana loMalema labanye khonale kwele South Africa kungaba ngokunye yini kwezinto esezifuqe uMongameli Cyril Ramaphosa ukuthi athumele iqula eZimbabwe.
Siyabonga uMalema, khonoko okwenzayo sibili ukukhuluma nsuku zonke yikho kupha umfutho lengqobe kuCyril Ramaphosa upresident weSouth Africa ukuthi laye evuse umhlongwa. Usipha lathi ingqondo njengebandla elithungamelwa ngubaba uAdvocate Chamisa loZulu jikelele ukuthi akusebenzi ukukhuluma kakhulu ebulenjini kungala msebenzi phansi. Abantu abakhulume besazi ukuthi inhlanzi iphila ngamanzi. Abantu abahlale phansi babonane labantu babakhulume babatshengisele ukuthi kungenziwani. Isikhathi babe sisithutha siyeza yikuqoqa singabambi inhlwa ngekhanda. Ngamafitshane siyambonga uMalema ngoba ayiso yedwa kathesi sesile South Africa. Sile Botswana lo president omutsha oweMalawi laye omunye otshengisa ukuthi ufuna inguquko e-Africa jikelele, hayi eZimbabwe kuphela, hayi eSouth Africa kuphela.